Lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sidoka lonkosazana sikhathele nyathi usikhathele nyathi ke incwadi kwezamasiko esintu sixoxa ngodaba lokuthi kambe amadoda kumele ahlonitshwe njani ngabomama siyakwamukela kuhle lomamdluli akusitshela ukuthi omama kumele behloniphe njani amadoda ile mikhuba eminingi eminyango khona njengokuguqa ukuvyoca lento ezinjalo kumele kube khona yini kumbe sokadlula lokho
ngiyabonga baba dube kungena kuhlelo ukuhlonipha umuntu ongubaba kuqala ngaphakathi endlini into enjengokuguqela asocala yinhlonipho kanjalo akuyangisi kungakhathalekile ukuthi liyalingana kumbe bakhona omama abathandana labo baba abancane kulakho
kulabo abalokho bekwenza konke lokhu mamdluli kujoni nxa sesikhangela ke isiko lesintu
bakhona omama abasaguqela ngiyambona umalumekazi wami angakazi athume noma ngikhona endlini mina kakazi ukungithuma ukuthi ngiye kupha umalume ukudla kwakhe uyazihambisela uyaqala ahambela amanzi afika aguqe amgezisa izandla abeke laphana amanzi abuyela ekhitshini ayilanda ukudla abuye afika aguqe amqhubele ukudla kwakhe bakwenza sibili kodwa kwaba sasebatsha anzake ngibananzeleli ukuthi bayakwenza nxa ngikhuluma ngomalume bekazi ngikhuluma ngomuntu omdala uyakwenza sibili 24 hours angaze ngimbone eqhubela umalume ukudla emile ngihlala ngimbona esiwa ngamadolo phansi ebagezisa izandla esiwa ngamadolo phansi ebaqhubela ukudla lokho lami kwamfundisa ukuthi kutsho ukuthi umuntu ongubaba akaphiwa into umile akaphiwa into vyoca uyaguqa umphe ukudla umuphe konke umpha khona sokuphelile nje awuluzi lutho bayakwenza sibili lokho kuyimfundiso enhle engingakutsho kubomama abanye laba abasakhulayo abanyazake bakubone phela uthole ukuthi ngizikhulela njengoba ngingumama nginje ngizikhulisela abantu abami sisodwa endlini siyaguqela ubani akulababa phela la siguqa once in a while nxa kuvakatsha umuntu emzini mbe umfundisi mbe kuyini kumbe obhudi bami bekhona yikho lapho baguqelwa babona khona lapha sebecabanga ukuthi kutsho ukuthi veguqelwa laba kuphela owendlini kaguqelwa ntazake bembone so kodwa kulabo abalabo asiguqenini sibili qhubeka nje uguqe uphe umuntu wakho ukudla aso problem ukuguqela kuyinto eright
uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje besixoxa lonkosazana sikhathele nyathi incwadi kwezamasiko esintu lilale zulukandaba
kobe tuna masiba
babe tetela mazo